Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe kusasa bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi lezi ezithi kumele lengezwe njalo lihlawulwe ngedola leMelika. Lo ngumhlangano wakuqala lonyaka phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zidla loklubhu kanye lokuthi kumele zengezelelwe iholo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kumele umhlangano lo ube lempumela ebambekayo ngoba sokukade inkulumo lezi ziqhubeka kodwa zingaphumila lutho.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo simuve siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto ezikhathazayo ku public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo okubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe enyakatho yemandebeleni unkosikazi Sukoluhle Ndlovu.
Kulezinkulumo thina sikhangelele ukuthi uhulumende sokuyisikhathi eside engasinakekeli thina njengababalisi. So thina sikhangelele ukuthi uhulumende asibisele kumali yethu besihola ngo-October 2018 i-$450. Kwangase sikhangele khathesi i-RTGS lilahla intengo yayo nsuku ngensuku.
Umoyo njengomandlovu uthi kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama-RTGS. So okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo-August 2018. Yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi yiliholo elaliholwa ngabanengi including abaku public service.
Ilunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule laye uthi ngempela uhulumende kumele athuthukise inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Sibuze uGaule ukuthi uthini ngodaba lokuthi izisebenzi lezi ziholiswe ngedola leMelika.
Loko kungabonwa yiyo ihulumende babankomo eyiyo ebhadalayo izisebenzi kahulumende. Ihlangene labo bameli bezisebenzi kahulumende ukuthi kukhulunyiswane kubonakala ukuthi kungenzakala yini, kuyenza yini, ihulumende ngakwenelisa yini ukuholisa izisebenzi kahulumende ngedola le-America njengezolo. Izolo lokhu ihulumende ike yakwenelisa ukuthi iholise izisebenzi zikahulumende ngedola le-America. Yaqala imali yakhona iphansi yathuthuka yakhumbula yaze yafika kuma-500 and something izisebenzi kahulumende zizuza imali enganganale.
Abanye bathi ukwala kukahulumende ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso ezisifunayo kanye lokwala kwakhe ukuziholisa ngedola leMelika kuveza ukuthi akalandaba lezisebenzi zakhe. Kepha uGaule uthi akunjalo.
Akusiqiniso lelo. Kufana lokuthi umzali kalandaba labantu bakhe. uhulumende izisebenzi zikahulumende ngabantwana bakahulumende. Uhulumende amele ebone khona ukuthi umsebenzi wakhe, ukuthi uhulumende esebenze kumbe i-government function, kumele imota le, injini le iseviswe kuhle. Injini yizisebenzi zikahulumende iseviswe njalo, iseviswe sonke isikhathi, iseviswe kuhle injini le ukuze isebenze kuhle. Iyumsebenzi omlando kahulumende ukuthi uhulumende kumele nakekele izisebenza. Ngiyananzelela ukuthi sibili baqinisile izisebenzi kahulumende ngasize zidlale ekhisimusi zisemumeni omubi. Kuliqiniso lelo ngoba izinto sezidula. Imali yangikhale, hayi imali ayeholwa isebenzi kahulumende iphansi sibili.
Lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso esikhulu lonyaka, abanye bathi kubuvilibana phambili.